Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission namhlanje iqoqa umhlangano oyenzelwe eGwanda lapho uZulu ovele endaweni ezithiyeneyo zesigabeni sangezansi emaNdebeleni efaka imbono yakhe ngalokho kumele kwenziwe ukuze kuxolelwane. Iningi labantu abadabuka esigabeni sangenyakatho kweMathebeleland ikakhulu eLupane okulapho kwabulawa abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazo weGugahundi. But kungakakhulunywa ngokuxolelwana umgabe kumele aqale avume amacala akhe ukuze athethelelwe. Umnumzana Nangensimbi Mkhwananzi ozalwe eLupane oseyagele eGwanda uthi umgabe kumele amiswe phambi komthethondaba athonisiswe aphinde njalo axoliswe kuZulu ngalokho akwenzayo.
Ukuthi umgabe ufundile uyakhuluma kavaleka ngamlomo wadala wami ufanele aphendule amacala akhe awavume. So kaxolise umgaba umdala kawamthwale nge-wheelchair sibili akuhambe e-high court kobulawayo afika axolise amacala akhe lawo. Nxa sokuyikuthi umbuya kufa engaxolisanga kusefanele umnaka axolise ngoba wayenguye wayemkhulu kuleyo ndawo. So kathesi umgaba umnaka kuthi axolise uzaxolisa njani umnikazi wecala ekhona madoda.
Umnumzana Patton Xaba obona ngamasiko yena odabuka esilobela uthi labo abaphatheka kumbhuqazwe bayaziwa njalo kumele bachaze ukuthi kungani bakwenza lokhu.
Ngaleso sikhathi sombhuqazwe uPrime Minister uRobert Gabriel Mugabe onguye owazi kakhulu ngalolu hlelo njengenhloko yelizwe ukuthi iGugrawundi engumbhuqazwe igenocide le elo Black Jesus uParents Shiri elo architect mkhulu uEmerson okaMnankagwa loSidney Sekeramaya behlela lolu daba lokuzabulala abantu bakwamthwakazi injongo kwakuyini.
Umnumzana Thandeko Zindi Mkandla ngomunye wabahlukuluzwayo ngomnyaka 1983 lapho etshaywa kabuhlungu ngensuza.
Thina ama-victim sifuna ukuthi angakafi kabuye abhodi ilizwe lonke leli. Ama-tanki rally zalunti kuwafundisa okuthi babhodi ilizwe leli bezosixolisa ngobuhlungu idizilebolakali ithi thina mina as one of the victims ninazinti lo
Umnumzana Njabulo Ngwenya odabuka eMantuhongola uthi wahlukuluzeka kakhulu ngesikhathi seGugrawundi lapho ebanjwa ngamandla okuthi abulale umdlwane wakhe ayewuthanda kakhulu ngemva kokuthi ukhonkothe ibutho leGugrawundi. Uthi lokhu kumphazamise kakhulu engqondweni yakhe okwadala ukuthi aphazamiseke ezifundweni. Kungakho uthi uhulumende kumele ahlawule wonke nje uZulu eMandebeleni ngoba wahlukuluzeka ngenye indlela ngaleso sikhathi.
Abantu beMathebeleland bonke ngama-victims eGugrawund. So if you are going to compensate abantu beMathebeleland, you are going to compensate everyone. Labantwana esibazele last month. Ngoba iGugrawund yahlasela wonke umuntu weMathebeleland.
Umfundisi uLangton Moyo uthi kuyadingeka ukuthi kuxoliswane kuthi labo abakwenzayo bachaze lokuthi ungani bakwenza.
There must be an apology, a clear apology ayikhona yokucabangela ukuthi ingxenye lapha ubexolisa anti angithongi ukuthi ubani, kodwa siyashela ukuthi sikuzwe khonoko from the horse's mouth as the motive behind yalokho okwenzakalayo. Because in everything that happens there is a motive. What was the motive?
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha umnumzana Selonare uthi bazaqala ungena emaphandleni ukuze bathole imbono yalabo abahlukuluzwayo ngalokho abafuna kwenziwe.
Ubaba induna uMathema wathi esikhangeleke bathi babanale baba Ncube abantu balindele ukuthi bazolitshela okuphakathi kwabo balokhu besatshiseke samthembisa ukuthi sizagijima kukhanya lezi nyawo sezisilazo ukuthi sigijime hlanganele abantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko ukuthi uZulu kumele akhululeke ukuxoxa ngodaba lombhuqazwe engelakwesaba ukuze kudingwe indlela zokuthoba inhliziyo lamanxeba alaba abalahlekelwa izihlobo ngaleso sikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.